into esiyaziyo njalo enobufakazi yikuthi sonke isikhathi uma umnankaza eyaphandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi nakwamanye amazwe bahamba besithi bamele eZimbabwe kodwa nxa sebuya lapho babuya bephethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe umnotho welizwe uyalokhu uqhululwa siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu ecommander extraction ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kwelezimbabwe ngamagama abantwana basezimbabwe kodwa izathatha idliwe ingene ezikhwameni zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakamnangaba.
YiZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke we-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit?
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit kodwa ngase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe ngamazwe ngamazwe abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilizwe ngalize lona lodwa lifanele ukuthi lithole elikutholayo kwele-Russia or livumelana ne-Russia ukuthi lona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke. Uma sikhangela kwele Rwanda kulobufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka nje kuwona. Kodwa ngobuningi bamazwe e-Afrika abaningi bayelapha e-Russia abamelanga i-Afrika bamele iimuli zabo. So siyazi ukuthi ngobuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele Afrika. Kodwa abantwana be-Afrika bazi ukuthola lutho.
Sicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia. Ubona ingani kungaphuma okuningi yini?
Kona lokhu kungaphuma ngakho kulo bugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology singakhangela ngembali yayo ivele ibisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi ulwelwa uzibuze. Kodwa manje siyazi ukuthi kona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana le-America ukuthi ibe lokhu ekhona i-influence kwele-Afrika.